uthe kusenzakala lokhu bengobulawayo phakathi esidikidikini ngubonile amakhombi lawa esitsha. Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kayisikho esikhangelele ukuthi amapholisa akwenze. Amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela abantu, sikhuluma nje kulobu dlovu obenzakala edolobheni, abantu bayabulawa, abantu bayalinyazwa. Asikhangelelanga ukuthi amapholisa abe sesiba ngabantu abahamba bechisa izimota. Nxa imota kuyikuthi ingenile okungekho khona emthethweni, kumele ukuthi bayibophe umnikazi wemota abhadale imali kumbe abotshwe, not ukuthi imota nxa kuyikuthi kayekho emthethweni ibisitshiswa. Ngoba ukutshisa kwemota khonakhana sokubangela izinto eziningi kakhulu, sokungatsha lama-properties abantu, ngoba imota lani ithe isitsha bekuphambi kwakonake lapho kujale kuma khona imota leziya amabhasilani avele eHarare. So khonaphana kula bantu abaningi abasebenzela khonaphana bebengalimala, kumbe abantu kade bephakathi kwemota ntana bebengafa balimala abanye. Khonakhana kasikukhuthazi ngoba amapholisa akwenzileyo athe qeda lapho agijima abaleka nge-focus besikukhangele ngokhaya kusenzakala.
Abahlali bona bathini ngokuhlutshwa kwamakhombi lokho, njengoba amabhasi ezubukho sisizwa kuthiwa lawo kanele?
Okumqoko kumele abantu bakuzwisise ukuthi ukungena kukazubukho abantu bakwemukela ngezandla zombili bekhangela ukuthi bazaphathwa kuhle. Ukungena kukazubukho kwaphinda njalo kwalambisa ezinye izimuli ezazi phila ngalaba bantu ababeqhatshwe kulawo makhombi. Ukungena kukazubukho kwaba yilokhana esithi khona i-top down approach, ukuthi abantu abayibo abasemgwaqweni kade besebenza labantu basuka bafuqelwe eceleni. Akusazange kwaba le-consultation le esingathi i-broad consultation ezenza ukuthi wonke umuntu akhwabithe ukuba ingxenye kazubukho. Ngokunjalo-ke zikhona ezinye indawo vele emalokitshini lapho uzubukho angafinyeleli khona, ngokunjalo-ke kugcina kuncede wona lawa amakhombi okuthiwa kawakho emthethweni, okubangela ukuthi abantu bakubone ukuthi amakhombi wona lawo lanxa engekho emthethweni kodwa bona yibo aqakathekile, ngoba uzubukho uhamba ayephele lapho kuthiwe kaphelele khona. Ngathatha umzekeliso kwamanye amalokithi lapho abantu ababejayele vele ukwehlela khona kabe sehleli khona ngenxa yokuthi uzubukho uzabatshela ukuthi thina kwathiwa sihamba la siye kumalaphana. Ufica ukuthi abantu sebehamba umango omude 1 kilometer to 2 kilometers bezama ukuthi bafinyelele ezindlini zabo, kanti bekuqala amakhombi lana abevele ibhode bangenisa abantu ezindaweni zabo. Okungasenzakaliyo ngenxa yokuthi uzubukho laye ule mthetho yakhe abuya layo, amakondakta lamadrayiva lawana ungathi uyawatshela ukuthi lapha bemfuna ukusala laphana bayakutshela ukuthi thina sesiphela la.